Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamdela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 10 Mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni lokhu lisehla. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoqa ukubhikitsha emngcweleni we Bite Bridge.
Uhlelo lokubhikitsha njengoba besisazi ukuthi phambilini lwaluvele luphakanyiswe ngabantu beqembu le Economic Freedom Fighters abalana eMzantsi Afrika.
Izakhamizi zeGwanda lapho okucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi zalo zikhala ngezanuse ezithiwa ngothika mtanda ezibikwa zithathela abantu izifuyo ngelokuthi zidinga imkhoba.
Bagcwele esigabeni sakomathe ngengafika ngababona bengithenga nje imbuzi, so ngithola ukuthi bathengisa imbuzi abazithathe ebantwini bengazange bazisebenzele.
Silengxoxo lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasimanda.
Ndingabe lo mbuzo lithi kanti njengoba MDC abatwabeni bayathathwa lenzani, thina sesizamile konke sayekhothi.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba inani lababulawa umkhuhlane we COVID-19 elizweni lokhu lisehla. Izolo lolugatsha lwazise ukuba kulabantu abangamachumi amane lantathu ababanjwe igcikwane le coronavirus. Sikhathi sinye kubikwa kungela loyedwa obulewe ngumkhuhlane we COVID-19. Abalegcikwane lelizweni sebefika phose inkulungwane ezithiya kalombili 7994. Kuthi ababulewe yi-COVID-19 sebesedlula amakhulu amabili 229. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoqa ukubhikitsha emngceleni we Bite Bridge. Sokuke kwaba lokutshengisela okufanayo emngceleni lo lanxa kungabanga labantu abaningi njengalokhu okwakukhangelelwe. Abatshengiselayo laba bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa asuke esihlalweni ngoba esehluleke ukubusa. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lokubhikitsha njengoba besisazi ukuthi phambilini lwaluvele luphakanyiswe ngabantu beqembu le Economic Freedom Fighters abalana eMzantsi Afrika. Kusho ukuthi lolo soluthe lwenzakala nokubhikisha okwenzakala ngase embassy yaseZimbabwe lapha ePretoria. Kwenziwe njengamaqembu nembuthano yabantu abancane akade befuna nje ukuthi babonakalise ukungaphatheki kwabo kahle ngendlela izinto ezenzakala ngayo lapha kwelaseZimbabwe. Siyazi ukuthi kuqhubeka kusiya phambili kunamabandla nembuthano emningi lapha South Africa engajabulanga ngendlela izinto ezenzakala ngayo kwelaseZimbabwe. Okusho ukuthi bonke laba nababafisa ukuthi babe yingxenye yalolu bhikisho kuvalwe ngempela ukwenzeka kwezinto laphaya emngceleni ukuze iZimbabwe iphatheke izubuhlungu bokuvala kwezebusiness. Esicabanga ukuthi kuqhubeka kusiya phambili laba abahlela loluhlelo lokubhikisha kusho ukuthi sokungaze kugoqela amaqembu ezembutho ezombusazwe aphikisayo lapho kwase South Africa kanye neminye imbuthano yamalungelo oluntu okungenza ukuthi sigcine sibona mhlawumbe imngcele waphakathi kweZimbabwe neSouth Africa suvaliwe ukuze mhlawumbe bathole ukuthi uhulumeni walapha eSouth Africa bathi ukukhulumisana kangcono nohulumeni waseZimbabwe. Kusho ukuthi ingxoxo zisaselapho mpela ukuthi kube nombhikisho omkhulu kuvalwe ezomnotho kuleya mngcele.
Nxa sikhangele ezegciwane le-coronavirus sizwa kuthiwa kungani kunganeno lezinsuku. Ngokubona kwakho kungakubangelwa yini lokhu?
Siyazi ukuthi izinga elokuhlola abantu kumbe ukuthesta ucwaninga lithe ukwehla. Ngakho ezinye izibalo esizitholayo zikhomba ukuthi kunabantu abangaka abanomkhuhlane azona ngempela ngeke sisho ukuthi zikhomba kuyikhona khona ngoba uhlelo lokucwaninga lwehlile kakhulu. Uhulumeni akasalugijimisi phambili ucwaningo lolo lokuthi kubheke ukuthi abantu bayagula na ngokokuqala lokho. Kanti ke futhi okwesibili siyacabanga ukuthi ngoba sokungathi kuyaqala ukushisa njengoba sisazi ukuthi lo mkhuhlane uhambisana nokubanda kakhulu lapha kuzwekazi lase-Afrika ikakhulu lapha eMzantsi Afrika. Siyazi ukuthi sokuyisikhathi sokushisa kungakho ngoba siyazi ukuthi umkhuhlane wophepha lo uhambisana nalo mkhuhlane weCovid uhambisana ke nokubanda kusho ukuthi ukwehla sokungabangelwa ke njalo ukuthi sokuyaqala ukushisa kule ndawo.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yezalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zeGwanda lapho ucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsikamtanda ezibikwa zithathela abantu izifuyo nelokuthi zidinga imikhobo. Izakhamizi ezimbalwa zikhala ngokuthi imbuzi zazo zafa zatholakala zilamanxeba entanyeni atshengisa ukuba zamunywa igazi. Izanuse lezi sezihle zathola ixesha lokuthola izifuyo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi zeGwanda phansi kwezinduna uMathe uNhlamba kanye loMarupi zikhala ngabotsikamtanda okubikwa bethatha izifuyo zezakhamizi besithi bakhipha imikhobo emakhaya. Sixoxele umnumzana Edgar Ncube osuka eSimbuka.
Ngibahluphile sibili. Bagcwele esigabeni sakomathe. Ngike ngafika ngababona bengithenga nje izimbuzi. So ngithola ukuthi bathengisa izimbuzi abazithathe ebantwini bengazange bazisebenzele. Angikwazi ukuthi imisebenzi abawenzayo uqinise kokunganani, ulamanga okunganani. Baro khona kukhanya bathi bona bale zinto abahamba bezithathe ebantwini kumbe bezikhiphe ebantwini. Ezikhanya ngani izinto ezingaqondanga. So hayi ukuba khona bakhona sibili. Kanya baphezwa umsebenzi wawo.
Otsikamtanda laba kubikwa bethiya bexabanise izakhamizi emakhaya ngokwetheza ezinye ubuthakathi. Phansi kwemithetho kuleli kulicala ukwetheza umuntu umlando kuloya. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Le MDC Alliance lithi iCommission ebona ngezokhetho eZEC yayimele ingavumeli ibandla le MDCT ukuthi lixotshe amalunga alo awedalele parliamente. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Lingabe lombuzo lithi kanti njengoba MDC abatwabeni bayathathwa lenzani? Thina sesizamile konke saye ekhothi saya kuzeki sabhala okuthiwa ngama objections hayi abazange babe lendaba lakho. Sina siyakwazi ukuthi zeki bathi libandla elizimele lodwa abathi ngesikuthiwa is an independent commission. Kodwa ngokubona kwethu hayi ama institutions eZimbabwe kusuka emapoliseni kusiya emasocheni kusiya kuzeki kusiya wonke lawa ama institutions egovernment afanda aphe udemocracy hachi sesebenzelana lezano.
Ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha?
Izano iyesaba kakhulu iMDC Alliance njengoba lisazi ukuthi namhla lokhu ilegitimacy kaZanu PF ukuthi ibuse lokho isolwa ngabantu sebefuna ukuthi bangene eParliament umnyaka lo ungakapheli ngingathi singakafiki ku 2023 sebebambene la le MDCT kakhuphe baguqule isisekelo sombuso. Isekelo lesi bafuna ukuthi electoral law ithi umuntu oxotsha omunye eParliament sithi party ethize exotsha umunye MP eParliament yiyo evunyelwayo njalo ukumbisela kungalama by-election. Bazama ukuvikela ukhuphe ukwenzela ukuthi engayangeki ungaya kuma by-election ama members of parliament uza bamba insiba zejuba kuphela. Yikho ke bafuna ukuthi kungakapheli umnyaka yonalo lo 2020 kusiya ku 2021 kahle baguqule isekelo sombuso ukwenzela ukuthi izano engaxotsha umuntu eParliament, iMDC ingaxotsha umuntu eParliament, iMP loyo bayaphonga uhlomelo omunye kungalama by-election. Yikho ke iliqinga lokuncedisana bebulala umbuso wabantu esithi rule of law, human rights, le impartiality yama judges. Yikho ke abantu abaningi abeZimbabwe bayasitshela ukuthi hayi lingazihluphi ngalokho lokuphendulana labo liqedisa ikhadi kufana lomuntu oxothana lomuntu omthathela izigqoko egeza wasexotha isilima nomuhlana lubaleka nezigqoko zakhe. Abantu ababonayo bayakuthi wena oxotha isihlanya lowo ngunjani ohlanyayo. Yikho bayasixwalisa sibili ukuthi hayi lingazihluphi ngalaba abantu bayekele nini sevele sesiqede ngabo.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingxoxo mpikiswano ebikhangelelwe ukwenziwa ngumongameli Donald Trump lozancintisana laye umnumzana Joe Biden ngolwesine kuyona le iviki ayiseyikwenziwa. Abaqoqa lolu hlelo bebethe njengoba uTrump wabanjwa igcikwane le-coronavirus kwakuzamele benze ingxoxo mpikiswano besezindlini zabo kusetshenziswa umabonakude, kodwa uTrump wala lokho esithi ufuna ukubhekana lo Biden mathupha. Ele Australia selehlise inani leziphepheli ezemukelwa yilelo lizwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafowembula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zilakho ukuhlaselwa indlala ngomnyaka ozayo ngenxa yokuqonga kwentengo yenhlanyelo okuzadala ukuthi iningi lazo lingalimi. Inhlanyelo elesilinganiso samakilogram amahlanu, i-5 kgs, ibiza amadola emelika alichumi lanhlanu, $15. Lanxa uhulumende elohlelo oluthiwa mfumvudza intwasa olokuncedisa izakhamizi ngenhlanyelo kayisibo bonke abayitholayo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo eseGwanda.
iningi lezitolo ezithengisa inhlanyelo kaziyamukela imali yakuleli osekuthe iningi lezakhamizi lisehluleka ukuthi liyithenge ezitolo. Lapho etholakala ithengiswa ngemali yakuleli iyabe ibiza imali emangalisayo. Izulu liqalile ukuna endaweni ezijineyo zelizwe kule viki, kodwa izakhamizi eziqoqelazo zithi zikaqala ukulima ngoba zingelanhlanyelo. Uhulumende uphe ezinye izakhamizi inhlanyelo phansi kohlelo lokulima kungasetshenziswa amakhuba olwegatshompo, kodwa layo kayeneli ongadala indlala, kuthi unkosikazi Siphathisiwe Mthombeni owesiliko eGwanda North.
Inhlanyelo kagantshompo siyitholile sibili, sesilungiselela ukulima amagodi esigebhile, but into esuke ibe lusizi ukuthi imlutshwane njengomuntu bephi 5 kg, and asilandele esingangezelela ngayo njengoba inhlanyelo idura kangaka, okutho ukuthi vele kuzaphinde kube yindlala futhi ngoba abanye kabayitholanga layona leyo kagantshompo.
Emawane eGwanda bathi kabakayitholi inhlanyelo esuka kuhulumende, kungakho kabakaqalisa ukulima lanxa izulu linile. Uthi umnumzana Gabriel Pondo,
sihleli so emakhaya vele akula lo muntu osengena emasimini ngendlela yokuba inhlanyelo vele kasilayo. Sichayile ugatshompo sivile sichayile, kodwa bese sisaphiwa inhlanyelo siyaphiwa inhlanyelo, hhayi kuthulisile, asikwazi ukuthi kanti kungabe kuhambani. Inhlanyelo iyadura, dura lokhana kokuthi vele manxa iyabiza 10,000, yena umbalisi kangaze akayithenge layona leyo nge-10,000 ngoba ha kuphezu kwamandla ethu lokho. Silibukele soyizulu liyana, abantu bayakhala baphoke ukhangelana, akula loyacela inhlanyelo komunye.
Umnumzana Lunguza Mlala odabuke ekhezi uthi yena uhola imali yakuleli, kungakho kasoze nelisa ukuthenga le nhlanyelo ethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Imali okhuluma ngayo leyo asiyomali esiyitholayo thina, uma sikhuluma ngemali sikhuluma ngamabhondi, imali vele engasebenziwe. In fact ngake ngiyithenga inhlanyelo, sengabalimi thina kuza si-affecta kakhulu, so vele hhayi loku kuza silimaza kakhulu, hhayi njengathi abalimi sebesizama ukuthi silime emakhaya asuze siphumelele.
Obona ngezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Innocent Nyathi ubike ukuthi sebethola amathani enhlanyelo angamajuma esishiyagalolunye, kodwa uduba ababhekane lalo ngolokuswelakala kwezimota zokuthwalana inhlanyelo isiya kubalimi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela nawe isiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxalo nkosazana Loveness Wesa, umculi, yena osichazisela ngenhlelo aziqhubayo ezokwelapha ekhona pha eMelika.
Anso mpropite mfita, but nyakwani futhi either ninikwe i-message or ngiboniswe ukuthi umzimba ugula ngaphi ngalesi sikhathi. Umuntu lo ufuna ukulatshwa ngapi ngalesi sikhathi? Nxa ukuthi kulezihlahla angikabizazi, but nxa ngifika ekhaya ngilethemba lokuthi nxa ngingena la mezihlahleni ngisithi sihlahla, ngicela ungitshengise ukuthi ulapha ngapi emzimbeni. Ngiyakwani ukuthi izihlahla lami sengiyibonise ukuthi zilapha ngapi emzimbeni. Right now ngisebenzisa kuphela inhliziyo yami kuphela. Ngivula inhliziyo yami thina uNkulunkulu, letha uthando lwami through inhliziyo yami, ngilaphe ngincedise umuntu lo ogulayo. Ngiyenza njalo lami, ngiyenza imeditation, ngikhuleke, ngihlale phansi, ngibe lo muntu lo ofuna ukulatshwa loba engekho kimi, loba ese-UK, loba esengaphi. Yes, ngibona ama-miracles esenzakala. Ngibona abantu abakukhoma sibili esibhedlela sebeza, kuthiwa sebeza hamba, bephuma kukhoma besila. Ngibona abantu abalama cancer besila. Ngibona abantu abaparalyzed besila. Ngibona abantu abalezinto ezihluphayo njengama relationship, abantu abadinga imisebenzi besila.
Sesibona sokwaqhamuka leli gcikwane le-COVID-19. Lokhu okukholelwayo kungaphathisa yini abantu ukuthi behlise impawu ze-COVID-19?
Angizichayisifuba ukuthi mina ngiyalapha, mina ngiyayenzani, hayi. Ngile ama-practices engiyakunika wona, very simple, even abantwana abancane bayakwenza, very simple. Noma umntana wakho enganzi kuhle esikolo, bona lama bakuthiwa ngodandayethu, ngodandayethu, hayi, akula muntu ongodandayethu. Siyalinika ama-practice okuncedisa ingqondo, okuthiwa angesikhiwa yini. Ikubalansa, balancing of left brain, le right brain. Ngoba ingqondo yomuntu sisebenzisa only 10% to 15% yengqondo, I brain. I 90%, 85% to 90%. Ngayisebenzi, ilele. So nxa sisenza ama-practice lawa, sisenza ama-meditation, siyenza usileta ama-messages a-positive engqondweni, emzimbeni wethu. Umzimba uyalalela ube suqalisa ukuchwaphuluka ama cells abese akade selele aqalisa ukuvuka kufana lesihlahla nxa kade ungasitheleli plus asithi thina abantu bengayi kudokotela kwesinsikhathi abantu bayabuyela kudokotela udokotela abatshela ukuthi ah wena kanti sokuhambe njani into zingani sizitshintshile into sengani sezifunga ukuba normal la. So isifiso sami ukuthi ngincedise iningi labantu especially bonke ukuhlangana labale iHIV dinga at least 1000 people engizasebenza labo ngifuna uzoyenza ama practice lawa lami nxa ulokuhluphayo ungitshele after at least 3 months akula zihlahla ezinvolved akula nto ezinjani njani awubambi lutho it's just you lenhliziyo yakho
wena wazakala ungumuntu wezomculo lemidlalo njengoba wake wasebenza nje emakhosi theater ulokhu uqhuba yini ezomculo lemidlalo kwini ongakutshela abalandeli bakho amafans akho
mina ngilokhu ngicula ngilokhu ngigida okwenzakalayo empilweni yami bengilokhu ngigida ngicula lengibona ngihamba ngisiyahlabela lama artists awe Hollywood konke lokuyana into zazimnandi zinjalo kodwa ke ngokubona kwami ngibona ukuthi uNkulunkulu ube le something abemele ukuthi angibonise ukuthi ngincedise abanye lami not just mina ngase ngilimala ngama ukugida kwenza njani ikhuleka la kuma ancestors ami ngiyabelieve ukuthi mina okhokho bethu bale ulwazi ababelwazi so ngiyabona ukuthi khonapho yikho ngathi khona kulesintu phakathi ngoba isintu yikuthi ngiyabiza okhokho bami so now nxa ngibuyela estage ngisiyayenza engangikwenza 10 years ago kuhlangene lokuthi ingoma yami nxa ngiyihlabela umuntu oyilalelayo uselapheka so ama performance amazachiyana kakhulu umuntu onke yabebuya ezongilalela ubuya nxa ukuthi kade le back ache kumbi headache kumbi kuyini nxa esuka kumele iheadache liyana ibe isingcono nxa ingekho ngcono siza continue kalalele ingoma anti zathenga isithi kumbi ingoma eyi-1 hamba uyeyilalela ucele la uNkulunkulu ukuthi akuncedise ukuthini kusile ngoba ingoma engizihlabelayo ngeze message yokusilisa so that's really i-message engiyisebenzisayo mina ngiyenza egcekeni angila kuthiwa kumbe kuyafihlwa hey into zangkhona ngani ngizokunyanga hey kuyenzela emagceki emfihlwa no ngikwenza anyway because it's for everyone ngikhule ngiyi-Christian but ukuthi ngiyi-Christian ngiyi-Muslim ngiyilokhu kuyadivida abantu uthando if love is a religion yikho engiyikho
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Loveness Wesa Mculi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngekhonapha e-Washington DC
siyabonga sithandekile siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBinga South edale lephalamende engowe MDC Alliance
Ya mnumzana okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga bakithi.
Ye ungasitshela ukuthi siyabona ukuthi akula kuhlaliseka elizweni lapho ngendaba zezombusazo ipolitics. Ibathini abantu eBinga ngapho nqa likhulumisana ngodaba lwamabandla ona la MDC Alliance le MDCT?
Akwazi into le abantu sibathi ngondaba bakwazi ukuthi benzeni abasazisisa ukuthi ngene kwamba ngoba kanye politiki sezijinjile ngoba abantu bekwazi ukuthi wena ngivotele umuntu wabo kuyabe ngumuntu wabo kuze kuphele. Manje lokho sekwenzakala ukuthi abantu bavotele umuntu kodwa sokukhanya sekunentinye ibanda kukhanya sekuba confusion kuyabe ngifuna ukuchasiswa abasakuzipenda abantu basiphethekile amangamazi.
Manje ngokubona kwakho wena kuyini okumele kwenziwe ikakhulu sikhangela ukubana ukhetho luyeza maduze kungela kulungiselela?
Ya ubuse bakhona isifundezi kupolitics iningi kakhulu and sikhangele ukuthi sine 3 years elokhu phambi. I think okufanele kwenziwe kathi ukuthi kungene ebantwini abantu bechasisele ukuthi kwenzakalani ngoba abantu abasakwazi sekubakhohlisa izinto lezi asahambi njengenjayela bayai then ngikhangelele ukuthi i-3 years le hhayi isikhathi esiningi sikakulo ukuthi baza kushisisa abantu behanze ukuthi kuyini okwenzakileyo kuyini okuzakwenzakala and kufanele benzeni bona njengabantu abalamalungela.
Kodwa-ke siyabona ukubana bakhona abanye asebexotshiwe okhansila lama MP esigabeni sakho khona ngapho siyazi ukuthi uxotshiwe omunye uMP uDubeko Sibanda. Ubakhona yini amakhansila axotshiwe esigabeni sakho?
Amakhansila bebengakangenelwa ngaxotshwa kuDubeko Sibanda yedwa umxotshelo Sinampande uSeleda odinga ngoqaleleni so edinga besingabantu abathatha babele ephalamenti sengizele ngedwa so kuthi ukuthi kuxotshwa lokhu kukhanya kukompitike nawo ubuze bakhona abantu abazuze right abantu bayaxotshwa njengoSinampande wafaka umuntu wenkaya endaweni yakhe kuloko abantu abakuzwisisa ukuthi vele kwabani.
Sichiye zombusazo ke sikhangele ezomumo wendlala siyabona ukubana izulu selike lakhiza kwezinye indawo kunjani khona nga
izulu linile ngathi Harare lawayo kathi sivila ngiyafika nje ngivela kokulawa bekulezulu I think 43 days imfula yagelezi kodwa rapha kithi Harare kungukufefeza kwezinye indawo kuthi indawo ezinye zokuzobile and sikhuluma kanje I think nxa lingananga ngeviyo nalezi kuzoba nomonakalo omningi ngoba indawo ezinye azisaba ngokunatha endaweni zabolwane isaba konke ngalelu suku lwesiyadindi abantu abalamanga and kuzidulile empati nje bengikhona nje zama ukuthi sifakeezoyidambati ngokwa next year kuze kubamba manzi akunamanzi kaphezi abantu banatha i-5 20 kilometers kuza bezi ngokwayo.
Sike sakubona emapikitsheni enkundleni yokuxhumana i-Facebook ungani ulenhlelo ozenzela isigaba sakho khona ngapho ungasitshela ezinye zenhlelo zakho?
Ngikathi inkinga enkulu kakhulu indaba yamanzi wonke umuntu ukhala ngamanzi emthi ngabe liyasincedisa ngabe liyasidingela udona ngabe nayo i-government ayisekho engancedisa amadona lawo bakhala ngemali so esikwenza zama ukuthi ubuthanisa nje nezakhamizi lokhu esakho okulitshwana ngokunganisela esinako omunye kuye lefotoro omunye kuyeeokuye kuye lolwazi sizama ukuthi sincedisane ukuthi bilungiselele inyaka ezayo ukuthi nebizulo lenganandibelihle then kuhamba amanzi ukuthi abantu bezinkuncedakali so silamadamu amathathu empati endaweni zesaba ngapha esiyamambili then sibele lelinye lapho ekenyanga lapho ethini na udube esinalo amadamu lawa ukuthi siwachwethi sekuludubo lwamanzi kwathisa akusela manzi yathisi nje kusasa ngiyavunyela ukuthi ngiyedinga amanzi ngemota almost 10 ngihambisa lapho kwakhiwa khona so ngathi sokusibisela emuva and sikhangela ukuthi izulu linabuya entime nasingakaqedi nisilenhlelo zamaklinika but konke lokhu sekumise kudakula manzi.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalalela
nombongile kakhulu dala umbabeni.
Lo-ke bekungumnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBinga South edalele ephalamende ebesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoxa ukubhikitsha emngceleni weBeit Bridge. Izakhamizi zeGwanda lapho kucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi lazo zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsikamdanda. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. I'm going to go to the hospital.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.